Abemthwakazi Republic Party bathi bathethe ithuba lokulobela umongameli wele South Africa befuna ukuhlangana lequla azalithumela ukuze lazi isimo esibhekane labantu basemhlubulweni weMandebeleni ukuze lingaphindeli lingabonananga labo njengalokhu okwenziwe liqula elithunywe ekuqaliseni kwenyanga edluleyo kaNcwabakazi eliphindele ekhaya libonene lomongameli Emmerson Mnangagwa kuphela. Umongameli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uchasisa ukuthi kungani labo befuna ukuhlangana lequla lebandla ele ANC.
Ebe sikuveza encwadini yethu ukuthi indaba yaseZimbabwe kayisozilunge nxa umhlaba umbamazo akhelane lathi ekhangelela phansi uhlupho lweMathebeleland kumbe ngitsho leMthwakazi okuyilo olukhoza kanye uhlupho lweZimbabwe. Kungakho ke nje njengeMthwakazi Republic Party thina sithi hayi abakaqalisi nxa bengeke dinga thina ngapha njengeMthwakazi Republic Party lamanye ama organizations akhona kwelika Mthwakazi sinanzelela ukuthi ibandla lezano PF ngesikhathi South Africa ingakatholi uzibuse lasebenza lebandla le PAC bedirailer inkululeko ye South Africa kathi ibandla le ANC lihambisana lomkhonto wesizwe ngapha libamsane lezaphu lezipha basebenza ndawonye ukuze kukhitshwe uhulumende wabamhlophe kwele South Africa. Ngokunjalo thina sikhuluma akula ngisho lo yedwa omele indaba yesindebeleni kukhulunywe kuzokhulunywa ngendaba amenza umbhuqazo owabulala abantu bakithi abayedlula 100,000 ngo-1983 kusiya ku-1987 okuyilo uhlupho olumqoka edabeni lweZimbabwe nxa sikhangele iMathebeleland leMashonaland.
Olwela amalungelo oluntu umabhalane we-ibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ibandla le-MRP lithethe inyathela elihle ngokulobela umongameli wakwele South Africa.
Kuyinto enhle abayenzileyo ngoba uzathola ukuthi uma izinhlanganiso ezivela kulomhlubulo weMathebeleland zingasazange zabhalela ama-envoys la ngabuya aphelele esozibele. So mbona ngazathi uma inhlanganiso zangabhala zibhalile kuba yinto enhle ngoba kubanika ithuba lokuthi la bepresente ikhesi yabo ngoba ungakhangela kugcina sokuphuma inarrative yesozibere kungasaphumiya ngapha wayelist abantu ngabhala kho behlukunyezwe kakhulu. Ungakhangela i-kidnapping eyenzakeleyo umntuzi wakhamba wakhitshiswa yikhothi ukhitshwe ngapha. So yonke nale into kuyakuqakathela ukuthi abantu bangapha labo bezikhulumele ngoba umlomo.
EZimbabwe umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa usuthe wasolwa kabanzi ngumhlaba jikelele ngoba kulabantu abahlukuluzwa ngendlela ezehlukeneyo kusephulwa ilungelo loluntu okudale ukuba ele South Africa lingenele kwaba lequla lakuqala elize eZimbabwe labuyela lingahlangananga lenhlangano ezilwela amalungelo oluntu kanye lamabandla aphikisayo. Ensukwini ezimbalwa ezilandelayo kulelinye njalo iqula elikhangelelwe ukuza eZimbabwe lizohlangana lohulumende lenhlanganiso ezehlukeneyo lapho ibandla le-MRP eselicele ukuba lalo lifuna ukuhlangana lalo ukuze batsho okuhlupha umthwakazi ngoba imvama yikuba lokhe kwaba lamaqula aza kuleli abatholi muntu obamelayo. Kodwa ke umongameli Mnangagwa labebandla lakhe elezano PF bahlala besima ngelokuthi akula kwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe njalo akula okuhluphayo. Yena uthi njalo inkinga enkulu esibhidlize umnotho weZimbabwe izijeso zomnotho ezafakelwa ilizwe ngamazwe angentshonalanga agoqela eleMelika, iBhilithani lamanye. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.